Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi ngancwa sibale izinto baphepheni kumbe sibone into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lo wayengumongameli wezengeza West edalela iParliamente uMnumzana Job Sikala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamachumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kazulu, ukuthula okuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ongunobhala jikelelwe enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Afrika yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama-sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko ele kusasa even ezangena kwenye i-generation kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhakela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe sithi climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasizwe
amazwe amaningi ase-Africa ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo ku-council ebona ngezokuvikelwa e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala nako?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Africa lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc iRussia labanye sebesenzo BRICS lawa amanyamazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe lasentshonalanga bafuna ukuthi babonakale ngathi iAfrica labo bafisa ukuthi ke ibe right so kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe wona lawa into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana so ngicabanga ukuthi khona kungasiza uhlupho yikuthi iAfrica indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini
namhlanje ekuseni sizwe umkhokhe umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe TB ukubona njani isikhangela kakhulu ezempila kahle eZimbabwe
kuyi ngumbiko omuhle ukuthi kuthiwe iTB izakwelatshwa endaweni zonke iTB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempila kahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube lemithi njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa izibhedlela zifile izimoto ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu le personnel futhi iyabe ingekho singathi izisebenzi ngaleyo ndlela umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzali ithengele izwithi bantu abami ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala kodwa ekucineni kungaphumi lutho
lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 yase-South Africa.
Umthethondaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethondaba namhlanje esithi obekomunye umhlangano. Umlandolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethondaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala sizakwethulwa ngolwesibili weviki ezayo okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. USikhala wethweswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Love Momaiko. Igqweta likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatha lezindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Disorderly conduct, which is co-charged with His Worship Mayor of Chitungwiza, Councillor Love Momaiko. We now have lost count. It's more than 10 times. With our legal team has applied for bail here at the
magistrate
court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela njalo wetheswa ndawonye lo mayor weChitungwiza umhlonishwa Love Momaiko sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke sithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeke esejele yena engakagwetjwa kumacala wonke umathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody for this long, you know, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
USikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC unkosazana Moblessing Ali owabulawa ngabacashengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Kulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende lelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Okomunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa egxotshwe umsebenzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olwe-National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli lengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 emzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe i-Studio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzezwe is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu, who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi silesisebenzi esisodwa. Abantu laba kabasebenzeli thina. Angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ngemva kokhetho. Wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho baya kulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki uthola amazwi ese-New York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini, kakusoze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhazi ingakakho nathi hhayi kena mnangaza wena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojizi yeZimbabwe ngiyikade ezimbi iziyo, hatshi ingcono uhlale phansi, ngihlale phansi njengabantu ngikhulume nizanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu ozithi unqobile. Yasoke akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyo uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekube le thuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report likaNevas Mumba election report yana. Ngakho hathi akusoze kwalise ukuthi akhulume into ayikhulumayo. UVP uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathona abanqoba. Ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu ebutha eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na isadeka.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-CCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Lapha ngibona impumelo ezingabizimbili kodwa into eqhakathekileyo kasi ukuthi abantu basale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kuyenzeka ukuthi kube nokhulume ngemanyano kumbe kube transitional authority. Hathi lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okuyukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube lokhetho olwenziwa nxa izakhona sezilungisile lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Asizithibakazi ukuthi impumelo yakho njani, kodwa angiboni ukuthi kuzaba lolu khetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba yinto engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokhulume ngomanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobi obabukhona ubabumgabe yibo benza kwaba lamabhanga amaningi. Kwasalwa phansi wakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba umuntu lami ngangikhona kukhulunywa isisekelo sombuso esitsha salungisiswa, hathi asifumanga kuhle kodwa abantu basithakazelela. Isisekelo sombuso lethana yiso esasifanele futhi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle sibili. Kungaba lokunye ukukhwalakhala kodwa saba lethu sifundeze ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengezani, beba bethikisana, kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isikhathi isifundo esihle esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli ezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentathe lezindaba ngobubi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu si-project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi dlanxa sibala izinto baphepheni kumbe sibone into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba iminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media sabe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabanga ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli zindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi nxa sibhale izitori zethu sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mibiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasincede ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis ladies le mali information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babe le confusion in terms of ama messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo webuzana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le-misinformation lendlela esingancabela ngazo into lezi nxa si sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa fake news ukuthi lati njengabantu abasha even labantu abaku media singaphombi ukubonakala sesisirculator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezana uPF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lo Ndlovu.
Nabe sekuhlelo lwe media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibe kwazi ukuthi information esinika abantu liqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini. Lokwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa namanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezi nsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edamu leyinsiza esiya lapho ahlanjululwa khona encema Waterworks, kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edamu leyinsiza esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthard wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthard uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza, in the city being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankuni, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebhele impompi ezizasuka eNsiza zisiya eNcema Waterworks ngoba ubulawayo ukhanyelalana nelodulo lwamanzi olukhulu kabo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sikaColthard.
Umbono wami ngibona umbono kaMayor leCouncil ukuthi kade sibasamelele igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu ikakhulu nxa sibhekane lokuthi lonyaka sikhangelele ukuthi kube le drought, so lokhu kuza khona ukusisiza kakhulu njengezakhamiza obulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leInsiza.
Uzwakala kuluhlelo oluright kakhulu sibili, njalo siyathemba ukubona khona kuba kutshiwo kuzayenzakala, but manje siyakhangela sokuba kwayenzakala emuva uhlelo ngama-promises izinto ezaziphumelele. Esizikuza khona ukubona uhulumeni njengoba ngiyobambe isikhwama uzayenelisa yini na ukumphathisa umeya lequlo lakhe kuze lezifezeke zizithembisa abazenzileyo.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleneke manelelamanelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. UColthard angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyona angaqamuka uColthard will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubhokile, Woza Woza Friday my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi kamaskandi umkhandozi khandayo, yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozi Sidube. Lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eSouth Africa. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani, sanibonani, sizwe esinyama, sizwe sakithi, ngiyabingelela, ngibingelela ngingumkhando ozikhandayo, osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo, kulokhu ngize ne-albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi. Kuliqembu elesibili abaningi bodideka mhlawumbe bese bethi hawu usekile leli elithi umkhando ozikhandayo. Akunjalo, kusho ukuthi nginama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibize ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entsha.
Angena kanjalo madoda kumkhando ozikhandayo. Hayi hayi hayi. Hayi kunzima kakhulu bafana. Yabona lo shune ngihamba ngawo lo nyaka, hayi kubi kakhulu. Angihambi ngedwala. Hamba nenjebo, my engineer ngesilungu.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje mawungaya online kuwonke amadijithali iyatholakala, uthi mkhando ozikhandayo liyavela ithwasa, kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo. Ngiyatholakala lapho, ngibuye ngitholakale futhi nakuWhatsapp. Ushoti abangifuna kuWhatsApp futhi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho, kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nokuzama okumsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Njengithwasa lakomthwakazi, kushothi ithwasa lakomthwakazi. Soko isapoti ngiyicela kakhulu komthwakazi. Ngicela ukukhuliswa yimi. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosapota umculo wethu. Umculo wethu isapoti sibhekelele kini njengabantu bakithi.
Uma ngingcina mina kule ngoma ngingcina babhemi.
Lo silethemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhando Sikhandayi.
Lo Thabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.